Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingaya livuka njani izolukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-10 Nhlangula 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa athi ukungahleleki kwebandla le-CCC yikho okubangele ukuthi imhlangano yalo ingaqutshwa.
Ama-election la uma eqhubeke nje kuzaba nzima ukuthi abe khona, njalo lama international observers amazwe jikelele akhona.
Ibandla le-EFF elakwele South Africa lethula amabhasi angamakhulu amahlanu 500 okuthwala abeZimbabwe abafuna ukuyavota ekhaya.
Angiboni ukuthi kunabantu abaningi abahamba ukuyobhalisela ukuvota ngoba kuzange kufakwe amabhasi njengalokho kufakwa abantu beyovota ukuthi bahambe bayobhalisa. Ngokunjalo abantu abazohamba bayovota yilabo kuphela ababhalisayo ukuthi bayovota, okusho ukuthi inani lakhona lingezele lincane kakhulu.
Gambe umnumzana Sevia Kasukuwere onxintisa ukuba ngumongameli welizwe kukhona za kudobha na kukhetho oluzayo.
Kodwa ke nxa sicubungula kuhle sikhangele sibili kuzathi step ground sibilokuzwayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo ngenyanga ezayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Amapholisa athi ukungahleleki kwebandla le-CCC yikho okubangele ukuthi imihlangano yalo ingaqutshwa. Lokhu kuza ngesikhathi ibandla le-CCC likhala ngokuthi amapholisa ayavimba imihlangano ngokungabaphi imvumo. Izizathu abaziphiwayo zigoqela ukusilela kwezimota lokuthi kwezinye indawo akula migwaqo. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi utshele intatheli zendaba izolo ukuthi ibandla le-CCC yilo elingalandeli imilayo yokuphiwa imvumo. Umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasmanda usithumele umlayezo olandelayo echasisa ngomhlangano obumele wenzelwe eBindura izolo kodwa kwehlula.
Kuyamangalisa abaningi, kodwa thina be-Student Coalition for Change asimangali ngoba kungaphumane nazareth fede vele sibona ukuphuza abakwenzayo bedonsa isikhathi besenzela ukuthi isikhathi size sedluli. Akunani, uNkulunkulu uzabamba bonke abantu abahlukuluza abantu kubi ngoba umbuso ngamazolo bathi kidwa kudedelwana. Yikho ke thina siyakwazi ukuthi sizaba lohulumende omutsha ngokukhulumende wabantu. Sizabamba abantu bonke kuhle, ngitsho lamapholisa wonale asetshenziswayo. Siyakuthi mayiwe angalali ngenxeba ngoba bayathunywa nguhulumende. Uhulumende uwenziwa ngama-political parties, i-executive. Kodwa masisotha lamapholisa ngama-technocrats esithi ngibasebenzela i-state, kungenani sizazama ukuthi senze konke okusemandleni ethu ukuthi ubaba uChamisa ihlangane labantu bema-Shilaling Central, silonche i-manifesto yethu. Njengoba libona kulezi nsuku abantu bonke bayagijima lapha nalapha, iZANU-PF yenza amathanda.
Manje njengoba kukhanya sobala ukubana ibandla leZANU-PF lizaqhubeka lisebenzisa imithethwandaba lamapholisa ukulivimba ukuthi lenze imihlangano, maqhinga bani elilawo?
Iqiniso singake sambula amakhwapha sikhulume amaqhinga yethu badlalaza njengomsila wembuzi. sinawo amaqinga abantu bazabona sesi wenza kakhulu mbona abantu sebezondile kakhulu ukidi ungahlala umchaya uyazi khukhumala ekhume umphimbo ngalokho thina singake sambula amasizini singake sazimbula amakhwapha sithi siza kwenza lokho kodwa abantu njengoba libabona abanye divine bekhona ngkhona ngale bebhikitsha ephambi kwamapholisa kuzaba le mcimbi eminingi ezakwenza ukuthi ama-election la uma eqhubeke nje kuzaba nzima ukuthi abe khona njalo lama-international observers amazwe jikelele akhona yikho ke thina sifuna ukuthi uhulumende kayekele ukucindezela amapholisa nje lama-judges siyakwazi mhlophe ukuthi asiwo msebenzi wamapholisa owenza udlame ngama-judge kodwa bayafoswa i-status quo sithi lawo amapholisa lama-judges sifuna ukuwakhulula kwenzela ukuthi kusasa uma sesisebenza labo bebe ngabantu aba-professional enough ngalawo amancinyane silamacebo kodwa singake satsho dendelezi phambi kwabantu ngoba siyabe sesiziquma amakhanda sisafuna ukusebenza.
Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Kusenjalo ibandla le-EFF lakwele South Africa lithi lizethula amabhasi angamakhulu amahlanu 500 okuthwala abeZimbabwe abafuna ukuyavota ekhaya. Lokhu kwaziswe ngumkhankaso kamnumzana Xavier Kasukuwere othi bonke abafuna ukuyavota mhlazi ku-23 ngenyanga ezayo balakho ukuphathiswa ngamabhasi la. UMalema ngeviki edluleyo wazise ukuthi ibandla lakhe lingaphathisa abafuna ukuya ekhaya ukwenzela ukuthi bayelungisisa okuhluphayo ekhaya kulokutshona bezulazula kwele South Africa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zamazwe ezwekazi le-Africa ezihlala kwele South Africa, i-Africa Diaspora Forum, umnumzana Vusumuzis Manda.
Ngokubona kwami ngibona sengathi lamabhasi angamakhulu amahlanu esesiwabone ekhulunywa iqembu le-EFF kanye lihambisana nomnumzana uKasukuwere ngamabhasi amaningi kakhulu ngoba okokuqala kasikaboni inani labantu abahambe ukuyobhalisa ukuvota abaningi okungalingana lawo mabhasi ngoba uma kwakube khona amabhasi amaningi alolu hlobo abantu bethwala ukuthi bayobhalisa ukuvota mhlawumbe besiza kunyempelayo ukusho ukuthi labo bantu abangamanani lawo bazoba khona ukuthi bayovota. Ngakho ngisithi leli cebo leli ngibona ingathi lawo mabhasi azoba khona nje kodwa ngeke athola abantu, bangathi phela abantu bazihambele ngaleso sikhathi bayobona nabo mhlawumbe izihlobo ngoba kunendlela yokuthi bahambe kodwa sikhumbule ukuthi iningi labo alizange lihambe ukuyobhalisa ngakho lokho akusoze kusize ngoba phela labo bantu kufanele ukuthi ngabe babhalisile njengoba sibona abantu abaningi ababhalise kudala amagama abatholakala engasekho ezincwadini zokuvota.
Njengoba sisizwa ukubana umnumzana Julius Malema webandla le-EFF uthi yena bazaphathisa ngamabhasi okuhambisa abantu ukuthi bayevota, ubona ungani bayemukela yini abantu nxa kuyikuthi kuyaphumelela lokho?
Yebo, lolu hlelo lolo lukamnumzana uMalema lukhulumayo luyinto owamukeleke kakhulu ikakhulukazi kulabo abanamaqembu aphikisayo akulelizwe lase-South Africa abafisa ukuthi ngabe bangahamba bayovota. Kodwa inkinga kuzoba yikuthi amagama asekhona na ngoba kabazange bahambe ukuyobhalisa.
Manje ngokubona kwakho baningi yini abahamba bayobhalisela ukuvota njengoba sisazi ukubana bakhona abantu abaningi abathi bona bathola amagama abo engekho kuluhlu lwabantu abalelungelo lokuvota i-voters roll. Manje pho baningi yini ngokubona kwakho?
Angiboni ukuthi kunabantu abaningi abahamba ukuyobhalisela ukuvota ngoba akuzange kufakwe amabhasi njengalokho kufakwe abantu beyovota ukuthi bahambe bayobhalisa. Ngokunjalo abantu abazohamba bayovota yilabo kuphela ababhalisayo ukuthi bayovota okusho ukuthi inani lakhona lizobe lincane kakhulu.
Lo ke ngumkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zamazwe ezwekazi le-Africa ezihlala kwele South Africa, e-Africa Diaspora Forum, umnumzana Vusumuzi Smanda obekhuluma le-Studio 7 ese-Johannesburg. lokhe sikweziphathelane lezombusazwe kambe umnumzana Sevia kasukuwere kukhona aza kudobha na kukhetho oluzayo. Ibandla lezano PF libikwa lingasihlalisekanga kahle ngokasukuwere yena okwele South Africa okuthiwa engaya eZimbabwe uzabotshwa. Ukuhlaziya amathuba kasukuwere sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Maxim Kandla ukhokhela njalo inhlanganiso ye International Coalition Against Coronavirus and Other Pandemics.
Kasukwere ngibona ngazana umnumzana lo ungcono kusupport yakhe alayo nxa sikhangelisisa ngokukhonona kwabanye abantu laphana lalaphana ingcono i-support base yakhe kuleka Simba Makoni lo ke eyakhe izavela ku-G40 khona laphana bakhona bazamvotela lo eyakhe labana kulabantu laba abanye balahlwa i-MDC ababemele ukuthi bengene ngale ku-MDC eka Monzora wehlula bazamvotela i-CCC kuma primaries balahla abantu amaningi ama sitting MPs sitting councillors babajikela phansi so ngokuhonona kwabo lokusola kwabo bazagijima bevotele umnumzana u-Sevia Kasukuwe bazamvotela ke laba bantu yikuthi azi uzakwaziwa ngaleyo ndlela ngoba ulo campaigning manager wakhe uWalter Umzwembe bona kuyaba ile division lapha ku divide ama votes kube soku aswelakala i-outrun outright winner ngesizathu sokuthi kuyabehluthunile laphana abanye abantu wathatha abanye abantu laphana wathatha abanye abantu laphana end of the day kube sokuyiwa ku-government of national unity or njengoba upresident welizwe wathena ama-rerun aza kwenziwa ngo-October yafakwa le date i-manifesto yakhe yiye yabikhuluma hatshi yena so that means abantu abaku ground bona labo support base yakhe yiyo yona umqobo eyabi izamvotela kumbe imkhankasele ukuthi ewine
manje njengoba kungakhanyi inkokheli yezanu PF emqoka ekhanya isekela uKasukuwere uzaphumelela njani
lapha kakudingi inkokheli eyaziwayo kumbe lesikhundla kumbe esuka kuZanu PF inkokheli esuka kuZanu PF yabe ngumnumzana uWalter Mzembe nguye owaziwayo nguye owazi ama structures abo nguye owazi konke right from ama cells nguyibona lo babe sizwa ngaye currently khona lapha egumeni akula muntu oyabe zasuka kuZanu ephumekile egcekeni ethena sesiya kumalungu Sevius uKasukuwere njengo president wama independent MP or just independent allies okudingakalayo lapha ikwazi yena aza kwenza kumele kukhangelisiswe ngabantu yikuthi support base yakhe yona iminjani uchairman we campaign yakhe strategy sakhe sinjani imanifesto yakhe yabi minjani laba abanye ababe khona phakathi lapha yibo labana abanye abantu baswela izikhundla kuma primaries basebelahlelwa eceleni yibo bona labo ke ingasesitha bazahamba bemvotela bemkampenele njalo so ngibona kunjalo ukuthi khona kuyaphutsha kunjalo kodwa ke nxa sicubungula kuhle sikhangele sibili kuza disturbi ground sibulokuzwayo ngoba na abantu abanye bazamfuna khathesi siyezi ukuthi emash central ngale i-support base yakho bathi iqinile ubuye ngapha emathi north ngapha endaweni zabobhinga labofolosi labolupane uzothiwa khona kulabantu khona laphana so ngamanye ama-percentage wona lana abe ephuma phakathi kuka-CCC langapha ku-ruling party.
Lo ke ngumnumzana Maxim Kandla ucubungula ezombusazwe njalo ekhokhela inhlanganiso ye-International Coalition Against Coronavirus and Other Pandemics.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi isiphathamandla senkampani yeLobels umnumzana Andrew Dinitsa obesetheswa amacala ambalwa okudlengulwa abesifazane abayabe bedinga umsebenzi usebuyiselwe icala leli wabiselwa emsebenzini ngumthethwandaba. iphepha ndaba le lobulembu be internet lezimlive.com lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usethumele insoli ukuthi zibhekisise udaba lokugonga kwentengo ezitolo labantu abathengisayo. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ngiyabingelela abasakazi bakumthakazi, sibasakazi abahle, basakazi abasuke bakasitudio 7. Ngiyabingelela abantu bakamthakazi. So into engiyicela bakithi lapha yikuthi nami nike libale yami i-SMS. So SMS leyi abantu bakamthakazi, cela bavotele imthakazi. Abantu bakamthakazi bame ngesimo sabo abayiso, bame nabameli bakamthakazi. Hayi ukuthi sibe nabameli abakhethwa eHarare, funa abameli abakhethwa ngabantu abahlala nabantu. Hayi ukuthi khathesi abantu bayakhala bathi ematebeleni akuna development, amathenzi akuna development, akuna development njani? Mina likhetha abantu bemaswingo ngabe eHarare, ithi akuna development njani? Ngoba abantu labanqabe behola bahambisa imali kibo abasebenzisa imali lapha ematebeleni, bahambisa imali kibo le. Njalo i-favoritism ezindaweni ezichathayo lani baqhatha abantu bakibo. Lina amaNdebele selalisemuva kuphela, hlalalisemuva kuphela. Njengabo besenza ama-deputy presidency, besenza ama-deputy what anyway, lapho esikhona siba ama-deputy. Alibondi lifike nje ebantwini wabanye amaNdebele lana-ke livusa ingqondo. Hayi
singelele emsakazweni siyabumsebenzi. Kuyadumaza ukuthi abantu bezanu sebehlangene lekhoti lamaphoyisa ukuthi i-TCC ngokuba mhlanga. So kumele kube sisadlaza amaZimbabwe into eyokwazi ukuthi i-TCC bayifaka kanje ngoba izalo sikhombisa ukuthi ayifuni ukuthi i-TCC wazi ukuhlanga labantu. Okudanisayo kakhulu ukuthi uthole ukuthi bake bebuze bona ngokuligawula abameli zathi bekhulume labo. Ababuzi ngani bona ogalo bephendule umbuzo ukuthi bakwenzelani lokhu ukuvala imihlangano ye-TCC beze beyitshela labo judge babo ukuthi begweba amacala okuthi i-TCC ayifuna ukwenza ama-rallies. Kinamapolisa khona konke behlanganele ephathini eyodwa ukuthi iphathi i-TCC ingakwazi ukuhlangana labantu. So sokuyo ukuthi amaZimbabwe wonke ezibone wodwa engazwani ngisho lokudetshelwa ngupresident wabo bahambe bayovota ngobuningi mhlaka 23. Ikhombisa izano intukuthelo ekubantu ngoba abantu bonke bakwatile ngezano iminyaka engaka behlupheka bengahlali ngisho lengane zabo esemazweni behlukunyezwe izano. Abantu beZimbabwe abavotele utshintsho beyibonise uchuku lwezano lwabalwenzayo sabo.
Sicela ukuthi zalise umphakathi kakhulu abantu ngabuhlabanisela abantu nokumamanga ukuthi manje uma kulodlame abantu bayireport yazi ukuthi vele kuzabotshiswa abantu bebusuku. Siyacela ukuthi zalise kakhulu abantu yayisiqinisa abantu bezimbabwe nakakho kakhulu ahloniphe kakhulu abantu basezimbabwe. Hayi usiphilisa nje okwakwenza. Siyacela kakhulu njengomkhokheli akasebenzisa ingqondo.
Studio 7 ivuka njani basakaza abahle lani lonke balaleli baka-7 ivuka njani? Hayi siyavuka yeyi bantu bezimbabwe bantu kumene gibiti leli likaMnangagwa. Asivoteni ujaha kangene ujaha kangene ujaha ukuze siphume kulolu dube esiphakathi kwalo. Kunini siyengwa iminyaka neminyaka angavela votele sehambile uyaziyeke njalo sokuyifuneyivoti. Ake sivuseni ingqondo simkhiphe lonke nelicaphumele lingafuni ukuvota. Votelani ujaha angene embusweni siphumule bantu benkosi.
Salibonani salakunemasala kwa-Studio 7 igama ngenkosi namandla Juma ngokuhlela South Africa ePhulukwani ekhaya eZimbabwe. Ngibingelele umama uNakholeni Chuma, ngibingelele uNasamu loSasamu bare wami, ngibingelele uChelesile unkosikazi wami loBandile Bayanda, ngibingelele umfowethu uLison Chuma loDeflas Kwanda loNonoza loNomaliza loHlengiwe loGulo Melusi. Siyabonga
iStudio sekubonani basa niyaphila kodwa ngezimkhothanda ukukhuluma nesizwe samaNdebele khona. Ngithi mina kubo ngiyabona manje ukuthi nokundeka abantu ningje masibheka ngathi vele nabanye abesiNdebele abesizwe samthwazi ngathi sebeyibekisa ithemba labo kuThixo. Kanjalo yena khona kuright makasimgcwaliseni uThixo esibone ukuthi uyanqoba ngibona imiphumela khona. Kodwa-ke into engisho lo mnyaka wami wabe ngokugcina ma ngabe kuyahlula ukuthi uThixo siwine lo nyaka masiyekeni into zangale ngcono sibuye ngapha sibuyise umqhakazi siye siyeza umqondisi sesithuleliyenise lo nyaka mawabe ngokugcina umnyaka mawabe ngisibuyenisesinalamawena
khuluma sokhulumka abaningibona yokokwaziwa tiaftebabekonjekelanawe
livuka njani? Livuka njani balaleli be-Studio 7 lonke ngezindawo ekhaya elubani esigabeni semalungu. Ngivuka so mamunanhlanhla unkomo RJ umankomazana uPaulu Ngwenya undevula laphana ubabe sishawini ngalekana ngithi ngiyalivusa lonke ngegama lenkosi livusa imunhlanhla mahlango sebutswana Francis Town lapha ngithumusa mawubekini lonke zihlobo zami
Studio 7 Studio 7 siyabingelela abantu kuStudio 7 indawo zonke sibuyela abasakazi sathanda ukukhuluma kakhulu ngebanda leCCC elikwenzileyo sanazela ukuthi kwakhona esikhathi esiningi lapha eliofisaka kusifulo kwehluleka okuthize uzanenzela ukuthi kwakhona kakhulu kakhulu ngani ikuzenzela nje bona okuningi bayehluleka ukukwenza kuhle ngendlela eqondileyo gcina sokubathwalisa nzima njengakathi esingakhayela ukuthi kwakhona baphuzile ukubiza amabizo aphuzile ukukhishwa azakhishwa ngelanga lokugcina nomination date so konkhana kuyalimaza kuyenza ukuthi kwakhona next time kuyafuza ukuthi abantu laba benanzelele ukuthi into lezi bazenza ngesikhathi bangazenza ukuthi kwakhona beyenzise ukusela amalanga amalutshwane njalo futhi kungabona kuswelakala i-transparency sonke isikhathi sila sibatshele ukuthi i-transparency yenu kayicaci ngoba into zona eziningi ziyafihlwa xa ufihlile izinto yikho ukucina khona usenzakala ukuthi kwakhona kube i-corruption of some sort kucina sokuhlupha into ezingasahambi ngendlela so kuqakathekile ukuthi next time nxa besenza izinto bezenze ngesikhathi kuselesikhathi abantu bakhethwe kuhle ngoba uzanazela ukuthi njengoba ubona kobulawa abantu bayakhala endaweni ezithize bayakhala abantu bonkayi kulama-double candidate and like kukhanya into lezana zisezisicostile already kuma-elections ziyasicost though ungasukuthi ungamamayina lokhu zen kodwa zizasicosta kakhulu ye siyafisa ukuthi kube lo tshintsho olukhona ezimbabwe kube yi-change ngoba abantu bathwele nzima kundawo lezindawo abantu bathwele nzima kodwa iparty ye-SCCC la ilama-problems ebalawo ekukhetheni abantu njalo futhi khona okuswelakala ama-structures kusokubuye kwasihawunta futhi kuyasithwalisa nzima ngoba vele ubona ukuthi akuswelakale yena umuntu oranayo i-administration yeparty yesuka ibe phuwa ngoba akula muntu ongani uyarana kuhle kuhle into lezo ncedisana ukuthi abantu bencedisane berani bathole kulama coordinators malutshwane and abantu bakhona ukuthiwa sebesenza izinto omunye wakhona uyabengazi lutho thola ukuthi ubiza abantu ababili abathathu uzibizela abantu bakhe abafunayo ngesikhathi sakho osifunayo le venue yakho ifunayo so konkhana into ezana ziyalimaza kusangekuya kwesikhathi bakithi siyacela ukuthi ngabe kuyalungiswa kube kuhle kube right ngiyabonga ukukhuluma ngosibanda webhala
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkokheli yamazwe angentshonalanga yezwekazi le-Afrika isikhethe umongameli weleNigeria umnumzana Bola Ahmed Tinubu ukuthi akhokhele umanyano wenhlanganiso ethiwa yi-ECOWAS. Ibutho lakwelemelika lihlasele labulala umkhokheli wenhlanganiso yamalwa ecatha e-ISIS kwele-Syria. Kwezemelika, umongameli Joe Biden ukwele eBrithani lapho wakhangelelwe ukuxoxisana lenkosi uCharles andubana ahlangane lenhloko kahulumende umnumzana Rishi Sunak. Ngemva kwalokho uzalubhekisa kwele Lithuania emhlanganweni weNATO. Udaba olumqoka emhlanganweni lo isicelo sikamongameli Volodymyr Zelensky sokuba ingxenye yomhlangano lo weNATO. Kodwa amazwe omanyano lo la awakuvumelani ngoba kuzakutsho ukuthi amazwe eNATO ahle angenele kumpi yakwele Russia. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula izombusazwe umnumzana Difa wajabi Bango Dube.
Kodwa ke azingakhohlwa ukuthi ukungena ku-Ukraine ku-NATO akusiko ukuthi kucatshwanga ilizwe laseMelika kuphela noma ngisithi kufanele ukuthi kube ilizwe laseMelika elifanele ukuthi lithathe i-veto ekhulu evumela i-Ukraine ukuthi ingene kule nhlanganiso. Amazwe wonke kufanele ukuthi avume 100% kungabidi ngisho lelizwe lilodwa elingavumiyo. Kodwa siza kubona ukuthi bazama ukuthi bakufostele i-Turkey yala ukuthi zikhona izinto eziningi i-Ukraine abagcina sebezinanzelela ngemva kokukhuluma kwe-Turkey ukuthi ukuthi ilizwe lase Ukraine lilizwe elingelakho ukuthembeka, ilizwe eligcwele icorruption. Ingakho sasigcina sibona ukuthi ukungena kwayo ilizwe ukungena kwayo iUkraine kuhlanganiso yeNATO asonto engabuya ibelula. Kungenzeka ukuthi ingene ngokufostela kwelizwe lase America, kodwa ke okwakathesi ama opportunities eUkraine ukuthi angene kuNATO it's 90% ukuthi ayisoze ingene kuNATO, kodwa ke kusasile lelo themba nyana le 10% ukuthi izangena. Sekuyikufostela kwalabo abalincedisa ilizwe leUkraine ukuthi liqhubekele phambili ngayo limi.
Uhambo luka Biden khona le eNATO lungani lube lenkulumo kakhulu phezu kokuhamjiswa kwamabhomba la ukuthiwa ngama cluster bomb. Ubona ungani khonoku akwenzileyo uBiden kuzabangela na ukuthi amanye amazwe afana labo Germany asola izikhali lezi ecine lawo eqeqebuka kumanyano okuphathisa ele Ukraine?
Nxa uhlabela ivangeli lokuthula langoxolo onxa uhlabela ivangeli thize, akusho ukuthi wena mhlabeleli sokufanele ukuthi wena wenze opposite lokho okungafanelanga okungafananiyo lalokho wena okuhlabelayo. Into ehlatshelwa ilizwe leMelika singasike ukuthi siyakhetha noma sikhethe ukuthi liphi ilizwe, kodwa sikhangele into embi engalunganga yindaba yokusebenzisa ama-cluster bomb. Ama-cluster bombs alemthelela omubi noma sokudlula izimpi esuke siwubone usalo sisezakalo osuke siqeda abantu abaningi iloba impi iyabe siphelile. Ingakho ama-cluster bombs abhanwa, kodwa kuyamangalisa kathesi ukuthi iMelika sekuyiyo njalo esisiyabhoda ngemuva kwabantu isithatha ama-cluster bomb iziwathatha wathumela elizweni lase-Ukraine. Singathi ngesikhiwa ngama-signs e-desperation la asesenziwa ilizwe lase-Melika. Sekungenzeka ukuthi amanye amazwe axicebuke ngenxa yokuthi izivumelwano ezalotshwa phansi kwi-United Nations izivumelwano ezifanele ukuthi zilandelwe, kodwa akufanele ukuthi zilandelwe ngesikhathi thize abanye abantu befuna, kodwa akufanele ukuthi zilandelwe ngokuthi kukuhle kukubi futhi zilandelwe. Ingakho abanye sebengasuka bakubona ukuthi okushuthi indaba le ye-NATO leyi into yakhona okushuthi yinto esibaphusha i-agenda yomuntu thize noma ngithi yelizwe thize eyabile igo yayo to quench its ego, kodwa ke kungasuki ukuthi bayenza into evikela abantu ngobuqotho njengalokho abasuke bekukhuluma.
Alo ke ngumnumzana Difa waJabi Bhango Dube ocubungula izombusazwe.
Zalezela manga phansi komnyaka. Ehhe.
Dlalantethe ingoma kaSikhosana Buhlungu isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba. Amapholisa athi ukungahleleki kwebandla le-CCC yikho okubangele ukuthi imihlangano yalo ingaqutshwa. ibandla le EFF la kwele South Africa lithi selethule amabhasi angamakhulu amahlanu 500 okuthwala abeZimbabwe abafuna ukuyavota ekhaya. Silugqiba ke lapha uhlelo lothu lalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Silazo ezinye njalo ngo 7:30 ntambama.